ukhosi lwami uhambe kuhle kakhulu bekulela ngelihle ngibona abantu engangaze babone ngemuveni angikaze ngibone abantu abaningi njengalokhu esikubona emaswini uNkulunkulu naye wangingenela futhi besitshelwa ngabahlali bemaswini ukubana kusukela kuqalisa ukuna kwezulu esuthi ngesikhiwa i-rain season bebengakazi benethwile izulu empilweni yabo izulu liqalise ngokufika kwamongameli emasuku kwabana ude efika nje umlimi wavula isibhakabhaka nakhasi ukushaya abantu bona bezihambela ezulwini bengenandaba nokunethwa ukhulumile umongameli nento eziningi okukhulu kakhulu yikuthi ebexwayisa ontanga ngoba kumele sinanzele ukubana ilanga labontanga leli asholanga labo abantu abadala ilanga labontanga ama-youth ukubana bekhangele impilo ephilwe ngomongameli wethu bazame nabo ukulandela umzekeliso awuthengisileyo empilweni yakhe njengomuntu ophile impilo engelakwayi phakathi engelambanje phakathi engelathibala phakathi ukwazi waphila seze wafika 92 years.
Ye, ungathini ngalabo abakhononayo ngokuthi amazwi akhe abengela lokhu kade bekukhangelele ikakhulu okwe-drought lokunye okunjalo?
Yonke nesikhathi sayo ama-forums zonke alama-agenda atshiyeneyo ilanga langomgqibelo bengasolanga lokuthi akhulume kakhulu kwani usekubekile kwamanye sengathi ama-platform ama-forum umongameli wethu mayelana ngendaba yendlala waze wayenzela khona kwani utsho abantu bona ukudeclare i-state of emergency ngendaba yendlala wakhuluma njalo ubana hayi sokudinga imali kudinga imali and kuzeyala lokhu kudingwa imali ukubana kungabi lo muntu ozafaka endlala even khonaphana ngomgqibelo upho ngokubamba nje mbijana.